kuzinayo izinto okumele sizilungisise singakafiki ezingeni lolelo lokuthi kasi support umama. Ngoba laphana siyabe sikhuluma sibanengi, sikhuluma izinto vele zinganjani ezingayindawo. Ngithayele izandla omama laba abenza imanifesto engcengeleyo yistephu yokuphoni yethu yokuthi sesizakhuluma silento esiyiphetheyo njengabomama. Kade sakhuluma iminyaka yonke ukuthi iminyaka yonke asisapoteni omama, kodwa akakwenzakali ngendaba zokuthi siyachiyana embonweni singomama sinjalo. Zinengi izinto ezisehlukanisayo, zinengi izinto ezisihlanganisayo, ezinye zisidivida khona lapho ukuthi vele siyabe sizondanela ukuthi ubani support ubani, ubani nxa engazange angisupport ukuthi vele senzani seyi-enemy. Khonapho singomama siyabe sifuna isupport kubomama, kodwa kunabanye omama oyabe uvele ungabafuni, ungabakhulumisi. Siqali ukukhuluma izinto, sikhulume iqiniso, futhi iqiniso yilo lakhayo kanti. Singakhuluma amanga okuthi sifuna ukubukwa ngoba siku-public, sikhuluma izinto ezivele ezingenzakali. Izinto ezenzakalayo vele ama-political parties wonke ale whipping system ukuthi vele umuntu uyatshela ukuthi iqonda so, ungekela ukuqonda so kuzabanjani, akusheze kukuhambele kuhle, okuliqiniso khona lokho. So omama bonke abakhokhelayo labona ababasihlanganisayo kumele abantu babe liqiniso, bakhulume izinto eziliqiniso, bazifake zibe liqiniso. Nxa mina umama uMaNdlovu ngiyiphambanisile, kangitshele ukuthi ngiphambanisile, ngingaphongukusekelwa ngoba ngingubani. Mama, kodwa mina kule nto enginjani engingayenzi kuhle. Singaqalisa from khonapho ukuthi sitshelane niqinise ukuthi mama into le yenza irongo le. Siyakusupporta kodwa le nto yenza injani kayilunganga. Lapho sesiqalisile, kodwa singaphongukusupportana ngesizathu sokuthi usupporte umama ilizwe kasilashi. Siyabe vele sikhambelana amanga.
Ye, mphenduke kuwe Masibanda, sesike sezwa imbono ethi yona ilizwe leZimbabwe alikalungeli ukuthi kube lo mongameli owesifazane. Uyavumelani lakho yini lo?
Hayi, mina kangivumelani lakho. Abantu abathe ilizwe leZimbabwe likameli ukuthi lingaba lo mongameli ongumama, yibo bana labo abasetshenziswa ngabobaba. Kathi singathi umongameli ongumama akayenelisi nxa efundile lama qualifications okuthi akayenelisi ukuthi akwenze okulobaba kungekho kumama kuyini. Into eqakathekileyo ukuthi uyayenelisa yini ukuthi angama kulelo zinga yini, angakhokhela yini. Njalo umuntu uyakhiwa bakithi, ayisikuthi umuntu angaze akhula zabe nganani. Umuntu usathi angama khonapha kuthiwa sengupresidenti sezenzela yonke into umathanda. Umuntu uyakhiwe siyaphambili. So kulakho ukuthi noma esekhethiwe sengumama, kodwa nxa simbona ukuthi uyanelisa ukuthi angama, abe sefundisa ukuthi kumele ame ngalindlela, aziphathe ngalindlela, kuyamakha umuntu khonokhwa kumenza anelise futhi ukuthi asikhokhele. Njalo abe lama-advise angasali ukuthi uyazenzela, kabe labantu abalolwazi abalembono abafundile abazabe bembonisa bemlolonga ukuze abe lamacebo alolongekileyo acacayo azaseza siye phambili sibe le-way forward.
MaNdlovu, sike sabona emazweni afana leMalawi bake bakhetha omama wakhokhela ilizwe laseLiberia, lo mama ukhona umama uSirleaf Johnson laye wakhokhela ilizwe, kodwa ngemva kokukhokhela lokhu abanengi kabajabulanga. Ubona ungani babajabuliswanga ukuthi laba bebongomama yini?
Ayisikho lokho Gandhi. Ye, umama liyamzama. Yikho ngikhuluma ngakuthi lapha kumele sikhulumele iqiniso ukuthi nxa ufuna leso sikhundla, angizakwazithi abantu abangomama kuthaka izitsho ezibuthakathasha. Siyananzelela thina kakhulu ukuthi kanti umuntu lona sesimfakela phana idivi yakhe sinjani, ukuziphatha kwakhe, ukuliphatha lina bantu uliphatha njani. Yikho kuqinene kugcina vele sekubuyela ngathi entweni ezingeni lokuthi abantu bayesupport umuntu ongubaba umama elikhulu. Okungalunganga khona kumele thina sikutshintshe njengabomama. Lathi omama bafakwe ezikhundleni kumele uzinike amakhwapha, uzinike amakhwapha ukuthi khathesi sengikuleli zinga abantu ngibaphatha njani. Ya, ngifuna ukuthi bangenzeni, bangiphathe kuhle lami. Ngibuyele futhi ekutheni umuntu ongumama ikhatha yethu vele sivele ekhatheni ukuthi vele omama kwakuthi umsebenzi kamama yokuthi abe labantwana nokuba sekhitshini abepheka kuphela, yikho evele sikhulise ukwenza khona lokhu. So kuqakathekile ukuthi khathesi khonapha bonaba ababhizi abashishekelayo abafuna ukuthi lokhwani ikhatha yethu esakhuliswa ngayo iphele, kumele igrooming yangkhona ibe nkulu kakhulu kusezingeni elikhulu kakhulu. Kuma-political parties, mina ngize ngiyakhokhela ku-political party, bakhona abangajabuli nami ngani ngokwenza kwami engikwenzayo, bakhona abajabulayo. So wena kumele unanzelele nxa umkhokheli ukuthi abantu abangomama ubaphatha njani. Utshintshe khonokho okukhulunywa ngumasibanda ukuthi vele umtumelane nabantu abaye bemhlela bemtshela sile ukuthi hhayi lapha bani uyenza ro naye abesesenzani abeselandeli. Unganazelela bona abomama abangena ungena 1 10 esibili kanjani kabuyeni kwathi ubaba angangena uyangena itheni zize zibe ngu-3 size sicina sesiya demonstrate ukuthi kanjani kaphumi. Kutho ukuthi abe nento ayenzele umama eqondileyo engafanani lomuntu onjani ongumama. Kumele thina omama sizivuze ngakho ukuthi kathi vele kuyini okwenza khona lokhu kutshengisa ukuthi kuyabe kule problem thina esinjani esingayinanzeleliyo.